So we see a descend of a VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 15 kuMbimbitho 2021, musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
The Ministry of Primary and Secondary Education has already opened schools. We have put in place the World Health Organization guidelines and protocols from the Ministry of Health and Child Care.
Uhulumende uthi wenze amalungiselelo eneleyo ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo lapho zivulwa. Abafundi bezikolo zemaphandleni babonakale bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ku-coronavirus lapho izikolo zivulwa lamhlanje. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bethule umbiko lamhla oveza ingxaki ezokuhlelo lukahulumende olokwabela abantu ukudla elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bese kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 36,359 abakumsebenzi waqakathekileyo ama-frontline workers, iningi labo kungabezempilakahle. Ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcekwane le-COVID-19. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuthi inani lasabe tholakale bele-COVID-19 sebezinkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu 36,484, okugoqela abagulela umkhuhlane basila abazenkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu 34,043. Asebebulewe yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo sebesedlula inkulungwane lengxenye 1,503. Uhulumende uthi wenze amalungiselelo eneleyo wokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo lapho zivulwa. Namhla kube lihlandla lakuqala lokuvulwa kwazo. Kuqala ngababhala imihloliso lonyaka ukuthi abanye bavule ngomvulo kuviki ezayo mhlaka 22 kuMbimbitho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Kane Matema utshele iphephandaba le-The Herald ukuba izikolo ezingaso zilandele iziqondiso zokuvikela abantwana lababalisi u-COVID-19 zizavalwa. Isikhulumeni sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro yena uthe izikolo zonke elizweni sezilungele ukuvulwa.
The Ministry of Primary and Secondary Education has already opened schools as directed for the...
Ugatsha lwezemfundo soluvulile izikolo njengalokho kwatshiwo ngumongameli uMnangagwa. Sesifake iziqondiso zonke ezivunyelwa ngabe-World Health Organization ukuze ababalisi labantwana befundise bekhululekile.
Guidelines and protocols from the Ministry of Health and Child Care.
Ukubeka ichasa ukuba abazali kumele bathembe iziqondiso ezibekwe nguhulumende kuveleni COVID-19.
Parents or guardians should not panic and send.
Abazali labantwana akakumelanga bethuke, kumele bathumele abantwana esikolo ukuze ukufunda kuqhubekele phambili.
Kodwa abenhlanganiso emele ababalisi Progressive Teachers Association of Zimbabwe bathi lumbiko awulaqiniso. Lokhu kufakazwa ngumkhokheli walenhlanganiso umnumzana Takawafika Shou.
Schools have failed to open smoothly in Zimbabwe.
Izikolo zehlulekile ukuvula ngoba abantwana abaloba imihloliso yibo abahambe ezikolo. Satshela uhulumende uba asilamali ngoba usinikeza iholo elincane kakhulu.
Warned the government. Teachers have failed to turn up.
Omunye umbalisi uNkosikazi Melissa Chingwanangwana uvumelana loJou.
Njengababalisi namhla sikhangelelwe ukuthi sibuyele emsebenzini kodwa iningi lethu sisemakhaya asibuyelanga. Kungayisikho kuthanda kwethu kodwa ukuthi imali esihola incane, izonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asinelisanga ukuzibhadalela ama-school fees abantwana ayedlula imali esiziholayo.
Kunjalo nje eleZimbabwe liyaqhubeka ukuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19. Sekulabantu abazinkulungwane ezidlula ezingamachumi amathathu 36,359 asebe sathole ijekiseni kuhlandla lokuqala lokuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ele-Sinopharm elavela kwele-China. Uhulumende wazise ukuba amanye amajekiseni afika 200,000 asendleleni evela kwele-China njalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje, abafundi bezikolo zemaphandleni babonakale bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ku-coronavirus lapho izikolo zivulwa namhlanje. Iningi labo belingagqokanga ama-mask njalo lisondelelene, lingalandeli i-social distancing. Abafundi bebephatheke ekuthanyeleni izindlu zokufundela, kuthi ababalisi bebebalutshwana ezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abafundi bebehamba bengamaxuku besiya esikolo lamhlanje ekuseni bengagqokanga ama-mask, futhi lapho befika esikolo abangane bebezidlalela besondelelana. Lapho bebuzwa ukuthi kungani bengela ama-mask, iningi belikhona liwakhiphe ezikhwameni. Abafundi kanye labazali baveze ukujabulela ukuvulwa kwezikolo lokhu, okufakazwe ngesinye salezi zifundi, uSimiso Ndlovu owesikolweni se-Bethel Secondary esisegwanda South.
Ngimuzwa ngithaba ngoba yesikhathi eside singafuni. Yalo futhi last year asifundanga, lo nyaka siyabhala. Akulanto esizayibhala nxa singavulanga isikolo. Ngokuningi angiboni ukuthi bazaphenduka esikolo ngoba abaningi bazithwele.
Unkosikazi Rhotso Ndlovu ongumzali njalo edlala ekhona la eNtebe uveze umbono wakhe ngokuvulwa kwezikolo.
Uqondile ngoba abantwana bezishona bezidlalela emakhaya bangasafundi. Senza okwabo ngakhanyitho.
Lanxa zivuliwe, abafundi batshone belungilungisa izindlu zabo zokufundela nokucenta egumeni lesikolo kungela kufunda okwenziwayo. Esikolo seNtebe Primary abafundi sibathole esikotsho besikamanzi okugeza izandla. Ababalisi bona bakhalaza ngeholo labo abathi lincane kakhulu lingenela indleko kuye emsebenzini. Bebebalutshwane esikolo. Umnumzana Sebato ngumbalisi wesikolo seNtebe ovuke ngolaka lapho esibona sifika kulesi sikolo.
Fanini emsebenzini yethu ivuke kuya lizenza lokhu angali kulenzela ibhale elithini sona sabezi lamabizo elizaphumele kikhiphile khonapho efo kukhiphela inye ibizo lomunye umuntu vele ongahlalela khonapho into engayikhuluma into ezingayisi.
Obona ngokukhithwa kwembiko kugatsho lezemfundo, Mnumzana Tawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuba kayisibo bonke ababalisi ababele emsebenzini lamhlanje esithi iningi lizabuyela ngeviki ezayo lapho bonke abafundi sebevulile. Iningi labafundi liqede umnyaka ophelileyo lizihlalele emakhaya kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngombimbitho. Lalapho sezivulwa isikolo akuzange kwafundwa okuya ngaphi ngoba ababalisi bekhalaleyo umsebenzi bekhonona ngeholo abathi liphansi kakhulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lunye. Abazali labalwela amalungelo oluntu koBulawayo baveza ukukhathazeka okukhulu ngenyathelo likahulumende lokuvula izikolo besithi lokhu kulakho ukudala ukuqhamuka njalo ngolaka kwe-COVID-19 ngoba ababalisi labafundi lokhu bengakahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abazali bathi ngabe uhulumende uqale wamelela ukuhlatshwa kwababalisi lezifundi ijekiseni lokubavikela ukubanjwa i-COVID-19 andubana izikolo zivulwe. Unkosikazi Nomqhele Luphephe ongumzali ngomunye wabalombonolo.
Thina asikuboni ukuthi izikolo ziyavulwa, imali kasilayo, i-COVID njengoba sokuqalisa i-COVID-3 lithini lina ngakho? Kulobunzima phakathi kwalindaba ka-COVID le. Asizisusanenini njalo silungise linto le, siqondise laba bantu ngoba bona kabakuboni ukuthi yena thina siphakathi kobunzima.
Unkosikazi Madade Ndlovu ohlala ku-Ward 9 koBulawayo uthi besabela abantwana lababalisi ukuba basengozini.
Bona ngathi nje uhulumende lapha uyabe yenze iphutha kakhulu ngenxa yokuthi lathi silolwazo lungakanani ngesefithi yabantwa bethu. Can you imagine ukuthi so yi-1 nxa ikhangelana labantwana abangu maybe 20-25-30 ngingasabali khona lokho. Izikolo zona zibigeziswe ungakanani, zabakhini okungakanani, amatisha wona ngokwawo lawo futhi ngiyawesabela ngoba umkhuhlane lowu uya emntwini, utishala ngomuntu, umntwana ngomuntu. ngumuntu lami nginje umntwana ngakwanisa ukusuka lo mkhuhlane endlini esiyawuthelela uteacher lo teacher la enjani emekhona phana kakho safe
olwana amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi lo mkhuhlane lokhu ukhwaza ngolaka
indaba yezikolo leyo buzimu sithe siyabona ama statistics seza kuthiwa abantwana kathesi urelaxe amanasingeni ama restrictions e COVID abantwana bafike kakhulu kufa abantwana abanye njalo bayagula njalo khathesa abantwana labo bazahamba njani amatishara sehlatshiwe yini izikolo sezigesiwe yini sezifanele yini ukuthi zingathatha abantwana labo yini ngoba sesabeka umkhuhlane kakhulu
namhlanje izikolo kobulawayo zivuliwe zivulelwa abafundi abazabhala imihloliso ekupheleni komnyaka ograde 7 form 4 lo form 6 Abafundi abangabhali imihloliso ekupheleni komnyaka bakhangelelwe ukuvula ngomvulo weviki ezayo loba nje abazali besesabela ukuba abafundi banakho ukuhlaselwa umkhuhlane wesithathu owe COVID-19 okhanya ulolaka ukudlula emibili edluleyo Isikhulumeli sogatsha lezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi izikolo zonke elizweni sezilungele ukuthi zivulwe ngoba uhulumende usethethe wonke amanyathela okuvikela ababalisi labafundi ngeviki edluleyo bese kulabantu abangamachumi ayisithupha ekhulwini 60% abakade sebehlatshiwe ijekiseni ye-Sinopharm vaccine evikela ukubamba iCOVID-19 kobulawayo iningi labahlatshiweyo ngabasemsebenzini yenhlangothi eziqakathekileyo ikakhulu owezempilakahle kodwa abafundi lababalisi abakayihlatshwa okuyikho okusolwa ngabaningi ukuthi ngabe uhulumende uqale wabona ukuba sebehlatshiwe andubana avule izikolo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezibalisa eZimbabwe Peace Project leZimbabwe Human Rights NGO Forum namhla zethule umbiko oveza ingxaki ezekuhlelo lokahulumende lokwabela abantu ukudla elizweni. Inhlanganiso lezi zithi ziqhube uphenyo kumahlandla ambalwa ngalolu daba agoqela isimo sokudla elizweni kanye lokuthi ezombusazwe zithinta njani ukwabiwa kokudla ukuze sizwe okumunyethwe ilolu gwalo kanye lokufanele kwenziwe ukulungisa lolu daba sixoxa lonkosazana Justina Mukoko isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Peace Project
udaba lokudla nodaba oluphathwa ngezombusazwe kakhulu ugwalo lolu siluphawulu lenamhla sikhangela ilanga labomama okusho ukuthi sikhangele njalo ukuthi omama baphethwe njani izindaba zokuswela ukudla sabona ukuthi omama singeke sathi omama sibafananise bonke kulabo mama abangabaselwakazi kulabo mama abahleli nabantwababo abangendanga kulabo mama abakhubazekileyo kulabo mama asebekhulile so omama bayashiyana kodwa sibona ukuthi kulendaba eziningi kakhulu abahlangana lazo ukuthi benelise ukuthola ukudla ikakhulu ukudla okuphiwa okusegcekeni kusose ukunceda abaswelayo sibona ukuthi kulabo mama abakhuluma ukuthi Ngiseke ukudla ngoba uthwa ngilebandla engilisekelayo. Kube njalo abanomama abathona uthwa nguntango ngingenelisa ukusebenzela. Kodwa nabantwana abane kumbe abanye abantwana engibagcinayo angenelisi ukuthi ngitholise abantwana laba ukudla okukwanelayo. Sabona njalo ukuthi kunabanye abakhuluma ukuthi mina ngile ngilomkhuhlane onje kunoba okhulumile ukuthi nge-HIV wathi yena kodwa uyanitshwa ukudla ngoba bathi bona ungundanga kodwa yena esanga ukuthi ungumuntu ogulayo dakwanisa ukuthi ahambe ayosebenzela ubuhle abanye njalo bakhuluma ukuthi kuyakukoko ukuthi uzibani bazathola ubusha babhalwe phansi kodwa kucinini abanye abantu bagcine sebekhitshwa
manje libona ingani lokho kungalungiswa njani kuyini elikutshela uhulumende
esithi thina kufanele kwenzakale yikuthi kufanele kube ngingathi ngomkhankaso ozakwenza ukuthi inkokheli ezisendaweni ezithiyeneyo ikakhulu emakhaya zibe kwazi ukuthi nxa kuthiwa ukudla yiwathi amanyathelo afanele alandelwe ukwenzela ukuthi kungaze kwaba lobandlululo nxa kuthiwa abantu ukudla.
Lowo ngunkosazana Justina Mukoko, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, sixoxelayo eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi esithi ukudla kwabiwa ngemfanelo njalo okufanele bekuthole bakuzuza. Live talk namhlanje sikhangela ukuqhubekela phambili kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela ku-COVID-19 elizweni lasemhlabeni jikelele. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Bala obana ngezomvikela kwelemelika uSecretary of Defense Lloyd Austin ufike enkambeni yebutho lemoyeni eYokota Airbase kweleJapan uhambo lwakhe lwakuqala olwenziwa lilunga ledale labaphathi ntambo bakahulumende omutsha kamongameli Joe Biden elekhabhinethi ngaphandle kwelizwe. U-Austin ukhangelelwe ukulandelwa ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken. Uhambo olujonge ukuqinisa ubudlelwane belemelika lamazwe asemhlobulweni wezwekazi le-Asia lele-Europe. Umpathi ntambo wobudlelwane be-Iran lamanye amazwe omhlaba uMohammed Javad Zarif uthi elemelika seliphelelwa yisikhathi sokuvuselela isivumelwano samazwe amabili sokulawula ukulungiswa kwezikali ze-nuclear ngoba ngumabasa ilizwe lakhe liyabe liqhuba ukhetho. Iziphathamandla zikahulumende kamongameli Joe Biden ziveza ukubana zizimisele ukuvuselela lesi sivumelwane kodwa ele-Iran kuzamelela lo liveze ukuzimisela kwalo ngokubuyela ekulandeleni iziqondiso zalesi sivumelwane. Umongameli Joe Biden welemelika walile ukumanyana lamanye amalunga ebandla lakhe elama-Democrats ekukhuthazeni ukubana usibalukhulu wesabelo se-New York uGovernor Andrew Cuomo uba achiye umsebenzi. Inani labasola uCuomo ngodaba alwethesayo lokuhlukumeza abesifazane kwezocansi lokhu liqonga kodwa yena uCuomo uthi akasoze achiye umsebenzi ngalolu daba ngemva kokuxolisa. Kuthi-ke ngemva kokutholakala kwezisebenzi ezimbili zesigodlo someli kwelemelika kwele Hong Kong zile coronavirus lesi sigodlo sisivaliwe ngomvulo ukuze kufafazwe imithi yokubulala igciwane ngasikhathi sinye kulandelwa bonke abethekelele lesi sigodlo ensukwini ezisanda kudlula.
Odokotela abazingcwethi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo bakhuthaza abantu ukuba babe lomkhuba wokuhlolwa amehlo laphala laphaya ukuze bazivikele kusifo samehlo eseglaucoma esibangela ukukhubazeka emehlweni umuntu egcine engasaboni. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Enye yalezingcwethi uDokotela Emmanuel Zhou ongu-ophthalmologist uthi iglaucoma yisifo esihlasela umthambo ohlanganisa ilihlo lobuchopho sibulala kancane kancane imithambo umuntu agcine engasaboni okubangelwa ke yikwanda kwamanzi phakathi kwelihlo.
Okungayenza umuntu abe le glaucoma yilokho okokuqala i-pressure yelihlo mhlawumbe iyabe iphezulu. Okwesibili, imvelo. Eminye imithi esetshenziswa ukuyelapha eminye imikhuhlane engayenza umuntu acine eleglaucoma. Okwesine, umkhuhlane wetshukela uyenza igazi phakathi kwelihlo lingahambi kakuhle. Lokhu kungayenza umuntu acine eleglaucoma.
Udokotela uRapelang Malimane ongudokotela wamehlo esebenzela esibhedlela esikhulu se-United Bulawayo Hospitals elilunga lenhlanganiso yabodokotela bemehlo ethiwa kuyona i-Ophthalmology Society of Zimbabwe uthi abantu abaningi eZimbabwe ngabahlolwa amehlo beziphilela bengazi ngesimo sabo begcine sebekhubazekile emehlweni.
Okwakhathesi asilawo amaphepha aveza ukuthi iningi labantu abala glaucoma elinganani. Kodwa sicabangela ukuthi i 4% yabantu abaleminyaka engaphezulu kwamashumi amane balawo.
Udokotela Tawanda Mote ongu-ophthalmologist esebenzele eHarare uthi ukusabalalisa lolo lwazi.
The ratio of the eye specialists or eye people compared to the
I ratio yabodokotela kuhambelana noduwo olukhona ilokhu silela.
Udokotela Malimane uvumelana naye ethi lokhu kuthiya abantu sebezamele bedinge usizo kubodokotela abasebenza bezimele khona ukubiza imali eningi evele ingatholwa ngabaningi elizweni. Uqhubeka ethi uyajabula ukuba imisebenzi abayenzayo njengenhlanganiso ikhanya ithela izithelo ezinhle.
Inani elabodokotela abamehlo labomongikazi abafundele ukulapha izifo ezamehlo selikhuphukile. Izibhedlela eziningi ezweni sezilabantu abenelisa ukuhlola belaphe ezinye izifo ezamehlo. Okutsho ukuthi ezinye izifo lezi sezingelatshwa eziqintini ezitshiyeneyo. Akusadingakali ukuthi wonke umuntu olesifo esamehlo ethithe eqonde edolobheni.
Noma kunjalo uthi lokhu eliphansi inani labo njalo lisandele emadolobheni. Ethi njengenhlanganiso bebenenhlelo ezama-eye camps zokuvakatshela uzulu emaphandleni behlola beselapha lokuhlinza abantu abalenhlupho zamehlo osokugcine kuphazamiswa ukuqhamuka kobhubhane lwe-coronavirus nyakenye. Uzo uthi kabaqakathekise ukuhlolwa abantu.
Wonke umuntu oleminyaka edlula amashumi amane 40 years angafika esibhedlela kufanele achele ukuhlolwa iglaucoma. Okwesibili, wonke abahamba yokuyoshintsha amaglasi abo felanini ukuhlolwa umkhuhlane weglaucoma. Okwesithathu, wonke abalemkhuhlane wetshukela hlolanini iglaucoma cishe kabili lomnyaka.
Inhlanganiso ekhona ngezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization WHO ibika ukuba iglaucoma yiso isifo sesibili esibangela ukungaboni ukwedlula eziningi emhlabeni jikelele. Ingcitshi zezempilakahle yamehlo zithi emhlabeni jikelele abantu abedlula ku-1.2 billion baphila lokukhubazeka emehlweni ebekulakho ukuvikeleka, kwelatshwa kumbe njalo ukulungisiswa ngokuhlinzwa. Odokotela bamehlo benza linkuthazo lapha kunanzwa ilanga lokuqeqwa ngohlupho lwezifo zamehlo emhlabeni jikelele ezilakho ukulungisiswa lokwelapheka ke ngendlela ezijiyeneyo ele World Glaucoma Day elinanzwa mhlaka 12 Ndimbitho. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umthengi ngobulawayo ogole umkhuhlane we-COVID-19 waphepha kuwo othi kumele abantu beqaphele ukuthapha igciwane le-coronavirus ngoba lilakho ukubulala umndeni wonke nxa uzolo engazivikeli elandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization. Umnumzana Sifiso Masiye uthi wahlupheka kakhulu kusukela ngumpalakazi kusiyafika umhlolanja bezama kuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 owaqala ngaye watholwa ngumkakhe lomntwana. Ake sizwe exoxa ngalokhu lo Gibbs Dube we-Studio 7.
kusela udokotela sitshele ukuthi sesigula sahlasaba ngabantu asebevalelwe endlini. So udokotela wasipha amaphilizi, wasihlaba antibiotic, wasinika amaphilizi ozinc. Lo nalo wayethwele isaka lakhe lamaphilizi esasiwancedisane ukuthi sikhumbuzane ukuthi siwanathe singeqi. Leke sintu sasitshelwa ngabantu nje ukuthi hayi thina sesakugula ngapha sisebenzise ukumhlonyane, sisebenzise ukwenzani, ke sasiqina ngokufutha. Sasifutha kathathu kumbe kane ngelanga, sisebenzisa yona imihlonyane le, sisebenzisa i-eucalyptus ovicks, sisebenzisa imithi ehlukehlukeneyo nje esasiyilayelwa ngabantu. Xa usugula njalo akulo okuvalelayo, konke okulayelwa ngumuntu obonakala kungakunceda uyawusebenzisa.
Lenelisa njani ukuphuma egcekeni likhulume ngalokhu, njengoba siyabona ukuthi abantu abaningi bangazani bayawesaba umkhuhlane lo?
Iqiniso lelo, iCovid umkhuhlane osanda kufika ongazakaliyo, umkhuhlane obulalayo. Ngalokho wenza ukuthi abantu bawesabe kakhulu, abantu bamnina umuntu osethule lo leCovid. Ngalokho njalo kwenza ukuthi abantu bakuphathe ngendlela ababephatha ngayo HIV and AIDS, ukuthi kungani kule stigma, kungani bayajujuliza ngakho, kungani balenhloni. Abaningi kabathandi ukuthi umphakathi bewazi ukuthi umuntu usegula umkhuhlane onjalo. Ye thina sakudicida lo nkosikazi lo mntanami ukuthi sikuphathe ngalobu uhlobo, sakunakana sabone ngani ukufihla akuncedi lutho, ukufihla kungenza ukuthi sibulalise abanye abantu abaningi kumbe kugula abanye abantu ngenxa yethu abaningi. Sabone ngani akula nto esiyenzileyo, esiyonileyo elethe umkhuhlane kithi, umkhuhlane lofuba nje, umkhuhlane ofana le enyala mkhuhlane. Kulula nxa abantu beyobambisana, ngoba umkhuhlane othelelwana kalula. Nxa ukhuluma nami nje useduze, so usudobile. Akula nto enganceda umuntu kumbe enganceda i-community kumbe enganceda imuli ngokufihla into enjenge-COVID. So kithi sathi thina ukugula kwethu, ukudubeka kwethu kungathini nxa kunganceda omunye azi laye ukuthi hayi into le asonto yokusoma into ekhona emphakathini and iyagula and iyabulala. Kula bantu abaningi abaseduze lathi, abasemulini, ebanganini, abafayo ngesikhathi sigula. So kwakusethusa kakhulu ungakwazi ukuthi engxenye I'm next. Ngalolo hlobo sazama ukuthi sitshele umhlaba wonke ukuthi bakithi siphakathi kobunzima. Nxa kuthe kwafika ubunzima obunje, lani lingancedisana lemuli zenu ngokuziphatha ngalolu hlobo ngokudinga lolu ncedo.
Lo ngumnumzana Zifiso Masiye osanda ukuphepha kumkhuhlane we-COVID-19 obexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ngakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukhulumende uthi wenze amalungiselelo eneleyo ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo lapho zivulwa namuhla, kodwa abafundi bezikolo zamaphandleni babonakale bengalandeli iziqondiso zokuvikela leli gcikwane. Abenhlanganiso ezilela ilungelo loluntu bethule umbiko namuhla oveza ingxaki ezokuhlelo lukahulumende olokwabela abantu ukudla elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.